uhulumende weZANU-PF ejaha ukuchaza lokuthabisa abantu wathembisa izisebenzi zikahulumende ukuthi bazabhadala ama-bonus, okwenza ukuthi kwaba lokukwethuka amakhampani amaningi sesaba ukuthi nxa uhulumende engabhadala ama-bonus bazabanjwa ngamandla ukuthi babhadale izisebenzi zabo. Kodwa okwakhathesi angikezwa kule khampani ezimele yodwa ekhuluma ngokubhadala ama-bonus, ngoba vele bayakhalakhala ngokuthi ibhizinisi yakhona kayimanga kuhle. So kungethusa ukuthi bakhulume ngama-bonus ukuthi imali zakhona bayebe zithatha ngaphi.
Okokuthi lokho kungakusenzakala emabhanga kungaba kuyikuyethuka nje yona imali khona.
Asingeke sithi imali ikhona nxa kula makhampani amalutshwane vele antshi isizethu ayenza imhlolisiso yathi yona kwamakhampani amaningi siyavalwa. So engxenye yabona laba abavele bezuza imiholo yabo emabhenki balibe bethuka ukuthi bengayekela ukuthatha izimali zabo kathesi bazakwehluleka ukuthi bathenge izinto zisatshibhile, ngoba uhulumende ngavele athi sesibhadele ama-bonus abathengisa izimpahla emadolobheni bantu sukukhweza intengo. So kungaba liqiniso ukuthi abantu abazuza imiholo kathesi bahle bathi ngcono sithatha imali yethu wenze sisale ukuthenga into zekhisimusi nama-uniform, uhulumende engakakhipha ama-bonus ngoba izinto zingaphamba zingajika intengo zakhona zikhwela.
Zona izisebenzi zikahulumende ubona zizathola yini ama-bonus njengoba siyabona uNovemba sefikile?
Iqiniso phela ukuthi inkulumo yama-bonus yayiqondane lo mkhankaso wokunqoba kwenziwa iZANU-PF ngobuqili kumbe wokunqoba. Okwakhathesi sebahlangana lezi sebenzi zikahulumende walo ungazisani. Ngokubona kwami angikhole ukuthi imali yakhona bazayizuza yokubhadala amabhona. Sabangakwenza engxenye yokuphonga ukuthembisa ukuthi siyalipha elutshwane lonyaka sinikeze enye ngomnyaka ozayo. Kuyikwethusela lamakhampani azimele wodwa, kodwa sesizwe amanga amaningi ekhulunywa ngabantu bezanu-PF ukuthi siyakwehlule kulungisa imisebenzi kulama-sanctions. So kungangethusa, kungangimangaza. Kubuhle ukuthi babhadale, kodwa kungangimangaza nxa bekhiphe imali yakhe ema-bonus. Ngoba wakhathesi vele uhulumende vele kala manje.